kwamadubo lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulwane lodolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yikusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcekeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Ukuswelakala kwamanzi kuludubo olukhulu njalo sekusesabisa singakhuluma sikhangele indaba yabokhorela ehlala sizizwa sibezwa kwamanye amadolobho sizabezwa nakhona lapha ngendlela sokusenzakala ngayo. Abanye ubulongo babo ababuhloniphi ngababazi ukuthi kuyagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincedisa endleleni. Manje lezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflashwe emaphepheni hlangana bendleleni kambe kuzakuba yikuyini.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebelamaviki ambalwa bengelamanzi.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi, hheyi sesesabela yona imikhuhlane bakithi, impukani lani, typhoid laba. Ngayo i-Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imithombo nje, at least ama-section nama-section ebe le mithombo. Ngoba hayi sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo owenzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le ibuhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengelamanzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha, kubuhlungu kakhulu le. Ngabe i-City Council iyazama okungcono kwayo esibili ukuthi at least nxa yehlulekile inika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhu engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwamanje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamashumi amane lambili i-42 zisebenzelana lekhansili yakobulawayo ziphathisa uzulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikhansili yakobulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela i-Dan Church Aid, i-King International, i-World Vision, le-Plan International lezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lwe-Water Sanitation and Hygiene, i-WASH program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo kobulawayo. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela manje ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umasipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yaseNyamandlovu Aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisishiyagalombili zamadola eMelika, i-$77 million, ukuthi lulungisise uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisishiyagalombili lamadola eMelika, i-$8 million kuphela. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingukaThabile Masuku.